Abantu abaningi emazweni omhlaba ogoqela iZimbabwe basebebambwa ngaphansi bebona imfanekiso yamavidiyo yokudutshulwa kukaTrump. UThabani Moyo uthi okwenzeka eMelika izwe lokuyisibonelo sokuthi udlame lwenzakala loba kungaphi komhlaba.
Okwenzakale ngayo kusitshengisa okuningi. Kusitshengisa ukuthi every time we are blamed as Africa ukuthi imbena nganasicabani. But now we have seen it happening in America whereby uTrump like has been attacked on stage. And it's actually amazing ukuthi khala kupointwa kithi ukuthi khangelanti benzani badlala njengamadlwana, but this is what they are also doing.
Osakhulayo uMagolide uthi okwehlele uTrump ungabe kubangelwe ukuthi uzondwa ngabantu abaningi ngenkulumo zakhe ezehlukanisa lokuxabanisa abantu.
Lokho okwenzakale kuTrump kuyisibonelo esikhulu kakhulu okutshengisela ukuthi abantu abamthandi ngabe uyahletshile ngoba uphose wafa.
Umnumzana Mlungisi Moyo, lilunga le-Central Committee kubandla elibusayo le-ZANU-PF, uthi akula mbuso wentando kazulu opheleleyo emazweni wonke omhlaba okugoqela naseMelika.
Lokhu kuhle kwafaka mgceke ukuthi idemokrasi yabo yidemokrasi abafuna ukuyifosa emazweni e-Afrika. Idemokrasi yona bona bodwa abangenelisiyo ukuyenza. Basuke uze nxa umongameli ehamba le-security yakhe, umongameli wanoma yiliphi ilizwe lase-Afrika bathi hayi i-exaggerated. Kanti-ke izindlela zokuzama ukuthi inkokheli zibe exposed. Sikuboneleke uTrump bezihambela le-security yakhe lula. Nanku uphoste wabulawa.
Isikhulumeli sebandla le-Citizen Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi udutshulwa kwaTrump ibandla lakhe liyakusola kakhulu.
Lokhu siyakuchothoza kakhulu, akusiphathanga kahle njengelizwe, akusiphathanga kahle njengebandla. Thina sithi nxa kulo khetho, kungaba seZimbabwe, kungaba se-America, kungaba ngaphi, kufuze lenziwe ngokuthula, kungela muntu owethusela omunye, kungela muntu obambela omunye umbhobho, okuyinto evamileyo kakhulu kwele Zimbabwe. Lapha ke ukwethuselana okuyicala uhlala kukhona ngenxa kulokhetho okwenza ukuthi ukhetho lweZimbabwe olwenziwayo lungavunyelwana lungaphumi kuhle.
Uhulumende weZimbabwe uswele kakhulu isehlakalo leso. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe nguye okhulume emele uhulumende esithi ele Melika kalifunde kwele Zimbabwe.
One of the violence. Not about my lecture, really. I cannot have a division, ethical.
Sikhangelela ukuthi nxa kusiba lokhetho kungabi lodlame. Thina ukhetho lwethu lwahamba kuhle kungelamsindo, akulo owadutshulwayo, akulo owabulawayo. Yike sikukhuthazayo elizweni lethu.
Ohlaziya ezombusazwe womnumzana Engelstone Sokhulu uthi kungaba lezizathu eziningi ezenze uTrump bamdubula.
Kungenzeka ukuthi indaba le ngeyaphakathi, umnumzana Donald Trump edinga ukuthi athole into okuthiwa yi-public sympathy, uzwelo ukuthi azwelwe ngabantu ukuze athole la okuthiwa ngama-political points, ukuludlakela olukhona olwenziwa ngabantu abangafuniyo ama-policies kumbe izimiso ezimelwe ngumnumzana uDonald Trump. Kwenziwe uphenyo kucace ukuthi kuhambe njani, into embi kakhulu.
Ukujutshulwa kukaTrump asosehlakalo sakuqala kunkokheli zelizwe kumbe labo abafuna ukuncintisa kukhetho lweMelika. Ngomnyaka ka-1865 wayengumongameli welizwe umnumzana Abraham Lincoln loJohn Wilkes Booth bajutshulwa eWashington. Umnumzana James Garfield waba umkhokheli wesibili kubulawa ngo-1881. Ngo-1901 uWilliam McKinley wayengumongameli welizwe wabulawa ibingelela abantu eBuffalo eNew York. Umnumzana John F. Kennedy wabulawa ngo-1963. Kwazothi umnumzana Robert F. Kennedy wabulawa ngo-1968 eCalifornia. Ezinye iinkokheli zaphephayo ekufeni zifuna ukubulawa umnumzana Ronald Reagan, uGeorge C. Wallace wayekhankasela ukusekelwa kukhetho kunye loGeorge W. Bush. UTrump uthwalele esibhedlela lapho ubikwa kungabanga lomonakalo omkhulu wahle waphunyiswa. Uthe esephunyisiwe esibhedlela uhle wabika ukuthi uyabe khona emhlanganweni omkhulu webandla lakhe lama-Republicans owe-convention oqala kusasa eMilwaukee esigabeni seWisconsin. Abaphenyi be-FBI bathe olesandla sesehlakalo leso nguThomas Mady Crooks oleminyaka engama-20 njalo elilunga lama-Republicans engumhlali wase-Battle Park esabelweni se-Pennsylvania. Ubika dutshulwa ngamapholisa wahle wafela khonapha esanda kwenza leli cala. Ngimele studio Zeman, igama lamungeza Jesus Banda.